So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngibonge utano nokawande lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 ngwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Kabezu siya ngena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho, hayi ukufunza iphathi, ngoba sokukhanya ngani sokuthi khoda amagrebhu zezani.
Namuhla lilanga lokunanza abakubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazisa amaningi angazange azize imfanelo zami.
Umgcinisihlalo webandla lezanu-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhayela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva, ilibala lesikhiwa elithi indawo ezigcinelwe abamhlophe, ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho luzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katiyo uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla le-ZANU-PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babamba ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo, bathi bona hayi izangena ku-normal roll, hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission namajaji sebaginywa izandla sokuyizikhotha amakhizezano, njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani, ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu kabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans, ama-freedom fighters, ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile ama wards lama constituent. Konke lokhu ingqoba ngoza ukuzakwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abantu aphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufejafeja. Mahlabe zulu siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni leDefence Forces Day enkundleni yeNational Sports Stadium, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo, njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu, abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga eHeroes Day, Defense Forces kunye leIndependence Day, behlonipha ikakhulu abasekeli beZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitra amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye bababeka sokusiba legugurawundi sobulawa abantu, bangena esatasheka, bangena emthwana, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bebe ngabantu ababelekana ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kuchwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abeZibra bangaphi, labo baphiwe izimota nokunye lokhu, baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhoki ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amaZibra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafuthi, abachaya lapho kulezilabaplezi benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho iZibra kube nombono wokuthi ababeyi ngamazitha izizwe zisize kuthathe izimali zabo ze-dignification bazifake bakhe ama-business house, babe benzile leyo bathathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lami okwakungokwamazitha bathathwa, akukabuyiseki lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzanga, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basho bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuzi, akukafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zasekuchula amazitha amanye anezija ezinkulu kwandise kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelela la, but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi imisebenzi yayawazi amazitha ayefundiswe imisebenzi. Nabanye abantu bangene kohulumeni, abanye bayachaza ngokuthi bathenga izabo, ngiyakwazi abami abangene sebe izani kodwa bahanjiswa ku Soviet Union ezweni labo zinda behanjiswa izaphu kuya ku Soviet Union but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphu le nomlimi wabantu abashayizi noba iyabophisa isethu kangali chathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakho wayizaphu so khonokho ukuthi abantu abathi abalela ilizwe kumbe abahanjiswa kwathenga bacinge ngichatha ukuthi babe ngamazaphu lamazitha ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe kazange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu walela ilizwe azuze lokho okumlingeneyo angaqathi ukuthi wayehambe njani kuthi zayelela ilizwe
singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente
siyathemba ukuthi kuza kwabanye abantu abangabi ngabantu abanezandla kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulukulu kungabi ngabantu abangababulali lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedeka akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo kuba abantu abaneqiniso nokulwela ukunwa ngabantu sifisa kube ngcono kulalokho okuyikhokhona
singathi liqakatheke njani ilanga le-defense forces njalo ilizwe livikelekile yini
ungakhohlwa phela ukuthi igugura undi yona le kuze kubulawa abantu abaningi kwabulawa ingxenye yama-forces awe-army i-50k yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu ngoba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokho sithemba ukuthi i-army izasala injalo singabi i-army yokubhenela abantu bayo i-defense forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda ezamaqanda iyakhiswa umye sithemba zizahlala zinjalo and then i-future zihlale zingangenelwa yi-politics noyi-politics yane yokuthi ubani yamzonda ubani yamthanda iyenze ukuthi abesebuthweni lawo basuke besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi iphathi abama-defense forces ngama-defense forces adefende ilizwe gawadefende inhlanganiso yedwa ebusayo kumbe engakuthile ngiyabonga
lathi siyabonga lo-ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo umgcinisihlalo webandla lezanu-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani usibanda uxoxele intatheli zindaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu kobulawayo izolo
Baba namhla sesithalelwe ngamalanga ayishiyangalonye ukuba sithakazele ekhethweni namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele lithini ngelanga lalamhlanje
ila namhlanje iqathekile ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libusenjani so okwakuqala as abantu abamnyama be-Afrika sasizigqibi zamanye amazwe like o-Europe America Portugal basuke bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliaments ngalo sizathu sasuswa yimithetho esasingalasandla esinte kuyenzeka ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva its libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place so sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofangisofa ngiyifaka laphana for interest sasiphila ngaleyo ndlela so ilungelo lokuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho siya kuma-election njengokugcwala lisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayezimthetho eParliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe iCabinet elo president ukuze kube le judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ngokulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe so mbona ngani ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha ukukhetha kwangkhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethiweyo bazenzela intando yabo salwela ukukhetha ukuthi abakhethiweyo bevikele ilizwe lethu bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu igolide lethu idiamond yethu ikhowu yethu konke okuthola elizweni lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo so asikuthi phela singakhetha okhethiweyo seseza kufunayo akulapha
silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza kufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakhakibo ngale akula muntu wenza kufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo uNkulunkulu warurebi kuita zvaunoda unoreba kuita zvakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that which is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha nihlangane nodaba lokuthi abanye ezinyimuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshele ukuthi yebo bazancotshwa kulindawo kodwa bazazibhadaleli ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona ku-funding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem ye-funding but kathesi upresident usithembisile kubantu zangifana ziyalungiswa kahle bonibonile laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga konke anakathi zokuthengisa sesiphushile amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga kaabuye azabhalwe khona pha sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there yes abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababa bekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto eza kwenziwa under i-museum and le department ekhangela ngama-heroes
lo ke bekungumgcini sihlalo webandla lezano PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebesilomnumzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi watshayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ebandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabona nibasebenzi bakhe ngamafitshane nje hayi amaningi ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota izane into esiyicelayo ukuthi zingadini ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izane ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafeni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izane kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotela izane etshiyane labantu bengethusela abantu into engasiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zilele labafazi bazo labantu abazo ezindlini hatshi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezano lingayithuseli abantu basezimbabwe lingayithuseli abantu basezimbabwe siyacela abantu basezimbabwe lingayithuseli abantwana basezimbabwe bantu bezano siyacela mpela ma uzazi ukuthi nawe ulomntana wakho ohlupheka usemazweni siyacela tshintshani fakele ucaha ujaha kangene kupresident likelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintsha utshintsho bengavotela uchayimisa lizobabulala hhayi ngamanga lawo kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsho lani la ilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lake sifuna utshintsho ngocanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edushulwayo siyacela bantu basezimbabwe
siyalibingelela amahlaba ezulu kini lonke bosithungameli inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlaba ezulu iradiyo yeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibaleke kazi kithi zedinga umsebenzi bebe besithi bona umlungu abamfuni akhulula lizwe lingala lamlungu alilamlizwe elingenamuntu omhlophe. Umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe. Singafuni ukurobhana lapha, sifuna ukunika ukuthatha isiyanikeza amanye amazwe ewathandayo nalawo ebebulala abantu. Cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu umlungu esikhathi esisebenza. Abe sidwele khathana kuthukana ngezinhlamba ngani usingabantu abangahluphekileyo awanganjani. Cela kini lonke bantu bakithi linaphathe ephethela, yekelani ukuthi likhulume into ezingayisizo. Zonke lezi zili zikhuluma lokho lizikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa lokho lithi liyaguqula iyaguqula futhi akulwa kuthi ubani umnankaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebele ukuthi azijude amandebele arelaxa bathi besiyageza bathishaya babulala abantu khathesi lokho lisabulala abantu lokode lokho lithi liyalungisa lilungisane. Hhayi mana, asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu kungakhethangani ukuthiwa kule nketha abathabe siyabona.
Hello Studio 7, ngizani selithanda lonke, siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo. Ya, Studio 7 sesiyavota, alike liphuza abantu abahlala bechana lo lapho zibekele ukula mani. Abantu esithola nazo isitshana senzele kudla bona bana ongqongqosha abaphambili ophethe abantu esiyenzayo. Lokhu kungukutshintsha nje ukuthi abutshintshwe kodwa vele kuyafana nje izinto lokhu.
Basakazi nanibalaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane eGhana. Lo ile indaba ngiqondise kubomama bezano, obamama abasupporta izano oyifakayo mphelayo nale hayi insaro ephikwina usupporta izano ukuthi bomama aninasihelwe yini aninazwelo yini umntwana erechwe umgogo nono wekhehla ichegu mpela liyisapote izani nalowo baba nimsapote ngezani ngoba niyayayo niyisapote mpela phezu kokuthi umntwana urechiwe erechwa ikhehla lime nayo mpela izano aninasihelwe yini nalo umama lo onguye mpela owendlena osuke kule ntuzana ku-MTC waya kwizano. Mama awungoba ukhuluma kakhulu kangaka, awukhulumi nangalo mntwana orechiwe, lo mntwana orechwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe, libulala ifuture yakhe. Awubo mama, yibani nesizwe, yibani nozwelo, yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirechwa irechwa ikhehla elingaka. Wena kungowakho umntwana ungathini? Wena kungweyakhe ingane ungathini? Isiyarechwa igogo nono yekhehla selise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane. Ibani nozwelo bomama, ibani nozwelo bantu. Hawu kodwa mpela naye imathipelelendi iyafa, abantwana abafundi esikolweni, alifuyi alufiki nje uzwelo, asifiki nje isihlelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayezala uhlelelwa kanjani. Asifiki leso sihlelo ukuthi abantwana abafundi, ikusasa labantwana liyashabalala, ikusasa labantwana selifile, libulawa yiyona le izano yenu supportayo elimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo. Hayi, isihlelo siyafuneka kodwa kwezinye izikhathi.
Studio 7 njani? Hayi, siyabonga elikwemsenze noma ohlelo kwenzeka siphakele izindaba. Hayi, mna nami ngokumbona wami ngibonani kumele sike sinike ibandla eliphikisayo i-chance, sike sibone ukuthi khona kuzayenzakalana. Ngoba leli elibusayo kudala livusa, sizalwa sithe sithole kuyile elibusayo, namanje loko yile elibusayo, but there is no development. I-development ayi-question, hayi, akulamgwaqo, akunamas, akunamali, akulamsebenzi. Hayi, ngani inkosi sibona bantu, siya sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingalethe umehluko emphakathini.
Awu bantu bakomthwakazi, salibonani linjani ngofohloso omnyama okhulumayo? Awu bantu bakomthwakazi, lina kathi li bantu bakithi lathini ladlani? Bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona ungafana lokuthiwa zinsimbi zeshwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo. Hawu madoda, usaba nje lilubona nje insane nje zingaka. Hawu madoda, yini eqakathekile kanti ungasilihlanyise umuntu lowazi akhampeni aliguqula ingqondo ngalolu hlobo? Nampano lukhawuthi masuka bangenanga irose ekha kwathiwa ngasomaqhawe, amaqhawe ale history ebhaliwe ezigcweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempilo enkululeko ukuthiya igama likalukhawuthi phandle. Bonke lawa amadoda lawa ayalayo ngolokhuza lawo bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye irose ekha ngamaqhawe lawa. Hawu madoda kethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe asazi asazi kumbele ukuthi bambe bajayiva khona eralini yezana ukuthi athi sebe ngamalunga leyo zana sekuthiwa ngamaqhawe. Hhayi asazi kini lini elenza isisekelo sombuso lalibhizi senza isisekelo sombuso selithumile nanko lisiyaqova liqova 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 kuzwakaloku into elakwenzayo. Izani inamandla everywhere. Hayi kuya mhlaka 23 izani iwine futhi liphinde ku 28 iyowina futhi. Linabantu lina hayi lisithengisile nje. Hayi we have sold, we have sold us. Hayi ayiya
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kundoma usikhobo khobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo othi enkayi emandebele lengumoto inhlethi kodwa emandebele lengumoto akunahlani udlamele ukhona emandebele lengumoto. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezami amasotsha supporta lina izani nomnangako emasweni so lonke so liyabe lithembe khonokho nje kwe liphikisa nje liphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emaplazini bakhona abantu abangayifuni iZANU-PF abangayifuni iZANU-PF njalo kungeke kuzohlala abantu abasaphola iZANU-PF ngoba ayiso iZANU-PF yethu yaleli lizwe lethu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni yethu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi yona lo mnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Siqoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngalela kuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathise ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Ukuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonda ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarali akhe la ekhampena. Bazamthatha zibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla lesisi lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.